Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Bandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini pulazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose.
Kungakho-ke icala uXaba aletheswayo namhlanje nelokunyamalala kwe-14,500 USD lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko.
Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya.
Njengoba nibona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili we canvas le Canada, Europe kule UK kule Ireland.
Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe intshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo.
Kungagcina ukuphenduka uswele intshintshi ngenxa yokuthi uthe uyakunika ibhondi bondileyo wena umubona ukuthi okulandelayo okufunayo ukulesiya isitolo esifuna semali kathi ukuthi kuyakunika i-change kwaleli
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini pulazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose. Ibandla le-MRP laya epulazini leli ngombimbitho lisithi liyaphathisa umnumzana Brian Davis ngoba wayesethathelwa ipulazi ngumnumzana Ambrose obikwa esekela ibandla lezanu PF. Ngemva kokungena epulazini okwenziwa yi-MRP, u-Ambrose watshela amapholisa ukuthi kucatshe impahla embalwa ebalisa isatifiketi sombhobho lemali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $145,000. Ibandla le-MRP liyalandula ukwethulwa ngumnumzana Ambrose izolo kulamanye amalunga ebandla le-MRP ayisithoba munwemunye ake avalelwa esitokisini okwenyanga ezimbalwa abesemthethwandaba batshelwe ukuthi babuyele ngeviki ezayo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo odingwa ngamapholisa. Simbuza ngodaba lukamnumzana Xaba.
Usiyatsha ihola le-6 lesithupha ngemva kokuba ebizwe ngamaphoyisa e-central lapha azihambise khona kusiya emini yantambama. Basebefika ke bemvalela amalunga ethu awe-security department abehambe laye. Icala lakhe aletheswayo esicabanga ukuthi kulicala abazithekela lona lisukela endabeni eyayenzakala mhla ka-8 March entaba zinduna Mountains lapho thina njengemthwakazi Republic Party sahamba khona siyancedisa umlungu uDavis owayesethathele indawo yakhe isikiwe sezanu PF u-Ambrose Floyd. Ngemva kwalokho-ke sezwa sokuthiwa mina noPatron Xaba siyafuneka eBulawayo Central Police Station ngoba u-Ambrose Floyd wareporta ukuthi wacatshelwa imali yakhe engange-$14,500 kunye nesithupha sombhobho. Lokho kwakungemva kokuba ebusuku mina ngavakatshelwa ngamabutho lamaphoyisa behlome bephelile befuna ukuzongireyida endlini yami abaze bangithola. Kungakho-ke icala uXaba aletheswayo namhlanje nelokunyamalala kwe-14,500 USD lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko ngoba konke lokhu akulanto eliqiniso eyenzakala ngakho. Ngicabanga ukuthi kungamaqhinga nje ukuthi besibophe besithole lamacala njengoba nje ZANU-PF government iphethe ithwele nzima ngalokho iNtshakazi Republic Party kwenzayo eMathebeleland ivula abantu bakithi ingqondo ngokuganga kwabo beyiZANU-PF.
Manje amagqwetha athini, ahambile yini ukuthi ayokuzwa okuningi ngaleli cala?
Yebo, ngiyabonga baba uGandhi. Amagqwetha sikhangelele ukuthi azahamba kusasa ekuseni ngoba layo i-court kaCaba ikhangelele ukuthi izongena kusasa ekuseni e-Tredgold Magistrate Court. So ke okuzavela ekuseni kuzayaziswa abantu, especially nxa amagqwetha sethe ayafika khona ngale eBulawayo Central Police Station.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Lokhu sikudaba lunye, ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane omhlaba. Leli bandla libikwa selikhona emazweni aphetheya abalisa eleBhilitani, Australia, Canada kunye leSouth Africa lamanye amazwe ambalwa. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leli ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Iphathi iqinile kakhulu. Njengoba nobona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvass le Canada, Europe, kule UK, kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of his support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where your ground zero phela ikwesuku esuzama ukuthi sokulungisa. Iphathi yethu incane njalo intsha, kodwa imessage ye-MRP iqine okudlula iphathi. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umqondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti indaba abadala abantu bakithi bengazukuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya, yikho sikudiaspora silapha, izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku-MRP kuphela. Ubungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned.
Manje njengoba ukhetho solusondele, kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le-MRP aphandle kwelizwe?
Ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi besingabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya, njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu. Last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirali abakade bekwenzile online. I think ibi organizwe i-MTC eyalapha e-America, bekulo Chief Ndiweni, I think bekulomunye oyinye iphathi engisakhumbula ukuthi iphathi bekhona lathi sanxuswa. Besikhona sikhankasela ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota. U-2023 usesondele, thina njengamaphathi amancane sine disadvantage yokuthi vele angithi silwa le party ele state machinery, iparty esivele isihleli isitshela ukubusa abantu, yiyo thina ama challenges esilawo.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngumgcini sihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMelika. Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe entshintshi kuyaqhubeka, osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi uyalungisa uhlupho lokusilela kwemali lolwentengo yempahla ezitolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba kanye lezinye ingxaki ezibhekane labo somabhizimusi, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Manje bayenzani abanini bezitolo nxa sokumele benike abantu ijinji le?
Bayakhuluma bese omunye esetsho ukuthi change yerandi ukuthi change le yisalamilayo ngingakunika amabonds. Omunye besulane ukhulume uphele sibili ungathenganga uphelele imali yakho yona le. Antsho ukuthi kuphilisa nzima ungagcina uphenduka uswele i-change ngenxa yokuthi uthenge uyakunika i-bond. Bond leyo wena ukubona ukuthi okulandelayo okufunayo ukulesiya isitolo esifuna semali kathoke ukuthi uyakunika i-change ngalelo thi uyathenga laphana kayikho i-bond yawulifuna esiyithathe langena uphume sibili ungathenga nalo.
Kodwa yona imali isitholakala yini emabhanga?
Iqiniso izenzo zithangeleka zingcono ngenxa yokuthi sebathi thuthu asithi babe fithi siyakunika engaka ngelanga kumba ngaleso sikhathi sebenjezirela kanyani umbokusokuza kwenza ukuthi kusasa kungavukeli nakungenanto emiqoka engaphezulu kodwa uyazifaka kasibili indwendwe zikhona lanyazi nabinkulu okuyama okunye futhi iindwendwe zingaba khona ukuthi ezihlanisini isikhathi kuthole zingasekho kukanti abantu bahle bakuxolisa ukuthi ayikhathi sakusela mali basebahamba abantu.
Nxa sesiqathanisa le ntengo yempahla ke kungabe lakho sokulobubelo yini ngoba siyasiza uhulumende sithi yentengo isingcono.
Kuyangihlula khonapho fike ukuthi angikwazi ukuthi sekungcono ngayiphi imali. Uyabona ukuthi akulako ngcono intombi yami. Nxa wena ule sitolo sakho kukuthi isitolo sakho ufuna ukuthi uzuze amadola kumbe amarandi kufike icustomer ephethe i-bond uzathola ukuthi umuntu lwana uzakuxotsha ngendlela ephansi ne-bond kube yimali eningi kakhulu kanti phezu kwalokho ungenayo nanto kwekusuka sokungcono senzeni usesafakileyini kwabanini bezitolo kodwa nxa usufima kakhulu ubonela kuto kona besokungani bona sebesithi hayi ungumuntu ofuna ukudiliza uhulumente okhulumayo.
Lo-ke ngumnumzana Austin Ngomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ELeSouth Africa seliphumile kubanga lesithathu kumbe i-third wave yokuhlaselwa ligciwane le-coronavirus ngemva kokwehla kakhulu kwenani lababanjwa beligciwane leli ngelanga. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ecwaninga ngezemikhuhlane ethelelwanayo kwele South Africa, eNational Institute of Communicable Diseases, NICD, hithi South Africa iphume kuhlandla lesithathu leli ngemva kokuba inani labahlaselwa yilo mkhuhlane wecorona ngelanga lehle lisuka esiqongweni ku-16,000 ngontulikazi laye lapho elikhona khathesi ngaphansi kwamakhulu ayisithupha below 600. Inhlanganiso ithi ukuze babone ukuthi lizwe selingenile loba ukuphuma kuhlandla kumbe i-wave ye-corona kufanele sibalo sabahlaselwayo phakathi kwamalanga ayisikhombisa sehle size sifike kusilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini senani elibe phezulu kuwo wonke down to 15% of the peak. Ithi inani labantu abahlaselwa ngelanga selikusilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% lisuka kumatshumi amathathu 30% ngontulikazi. Ingcitshi kwezokucwaninga ngamagciwane enhlanganisweni ye-NICD unkosikazi Michelle Groom uthi lezi zindaba ezimnandi lobanje kungatsho ukuthi abantu bengasalandeli imithetho yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Nationally we reached this over the weekend.
Njengelizwe sesiphumile ku-third wave lobanje kulezabelo ezintathu ezilokhu ziphakathi kwayo.
Not yet having crossed that threshold.
Ukuphuma kwe-South Africa kuhlandla lesithathu into esiyemukelwe injabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Iningi labo lihamba ukuhamba nokubuya nzima eZimbabwe njengoba uhulumende weZimbabwe engakavuli ukuhamba kwabantu ngokugcweleyo ngenxa yamanani amakhulu abahlaselwa iCoronavirus kwele South Africa. Abanye bebevele besesabela ukuthi bazahamba nzima ekusimusi nxa amanani abahlaselwayo angaqhubeka ekhwela. Ukwehla-ke sekubaphe ithemba lokuthi umongameli Cyril Ramaphosa funa ayekethise eminye imigoqo yokwenqabela iCorona. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube ngomunye wabemukela lezi ndaba ngezandla zombili.
Bona ngathi kuyasiza kakhulu ngoba nanku izibalo ziyayehla mase sifika kubo 500 kukhomba konathi sekuzamekela ukuthi ikuliwe lawo lento kakhulu. Sibonga njalo ukuthi khona sokuphunywa ku third wave noma ngabe u fourth wave esizwa mhlambe transfer ejovile mhlambe angeke abe namandla athene ukuthi abuye naye aphakame njalo ama wave athi siwabona ngoba bekukubi kakhulu.
Wele South Africa sebephose bafike izigidi ezintathu close to 3 million asebehlaselwe i coronavirus asebehlatshwa amajekiseni okuvikela i corona gcweleyo sebesedlula izigidi ezisishiyagalombili 8.4 million. Lesi seven Johannesburg wele South Africa inthuso kumalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi bakhona abasakhulayo asebephila ngokufuya inhlanzi bethola inzuzo efika kunkulungwane zamadola emelika ngenyanga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa aselemitshina ezakwenza abhadalise imali yamafayindi emgwaqweni ngoba abatshayeli bezenelisa ukukhokha ngemitshina yamakhadi ebhanga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, kustudio 7, salibona abantu bantu linjani lonke ezindawo ngezindawo. Okhulumayo ngukumo ngokwaka ngomvundlane etsholoshwa kwamayeza ngomzalo. Kini lohlupho bantu lapha ke lingincedise mhlawumbe ukhona ongaba lolwazi. Hlupho lwami lusukela esikolo kulothisa ukuthi awumoletha uncube. Ngimthole ebhanisha umntwana last week. Ethi umntwana kala yunifisori ithayi. Ithayi leyo ma uyidinga itholakala ezitolo la. Ngabhonta izitolo zonke ebhizinisi centa la ngayiswela ngaze ngayithole blawayo kodwa umntwana lokho epanisha. Manje umbuzo wami uthi kathi umntwana upanishwa njani ngento yomzali. Babe ngidinga ukuzwisisa khona abantu abangangincedisa siza faka nje le number zami. Upanishelwa umntwana ngento yomzali ngoba umntwana phela akathengi ithayi. Umntwana upanishelwa kwabe mhlawumbe ulethile kumbe kakamanga. Namhlanje bambiza ke labana abantu bathi bona kimi sifike laphana kulo meeting ngihamba lo munye umfowethu. Bathi ngangeni la emfowethu kwahle kwangicaphula vele kwindaba kwakhona. Bona baningi bambiza bebaningi bathi ngingene ngedwa lona kasale phansi. Ngingabuza ukuthi njani. Sangathi sitholani so lami ngangena vele hayi inhliziyo ingani sinyambithi. So masifika laphana bathi nangixolise ngixolisa ini umntwana epanisha ngento engadingi yena. Angithi anti umntwana kumele epanishele okwakokuni le. Ah wethu wathi hayi umntana wakho kasamthingi la esikolo lo deputy head ongumfazi. Uwed ungcube la isibongo. Udeputy head ongumfazi lo laye uthi yena sakwanza ufundisa umntanami ngokuthi ngoba ngikhomplainile ukuthi umntwana ubhaniselwane ngento yomzali ngifuna ukwazi ukuthi kuyiqinisa yini khonokho. Phezu kokuba bele minyaka eyi-2 yonke abantwana bengafundi nge-COVID lana wapanishwa. Namhlanje futhi ukuze bengibuye ngesikolo bamthuma bemsuka esikolo futhi ukuthi ezombiza eyeqe futhi izifundo. Kambe kuliqinisa yini bantu bakithi? Ngicela lingincedise khonapho. Okukhulumayo uThembisa Nkomo ngichazi inamba yami ithi 078-43-92-116. Hlala khonapho komvundlane etsholotsho. Izwa mbuhlungu sibili kakhulu into eyenziwa ngamatitshala ukuthi kathi isikolo sesenzi katitsha yini kathi kanti umuntu lona uyahola yena. So maide angefundisa umntana nami kathi uyancedisa yini laphana ukuthi umntana afunde ngoba mina ndiyaye mbhadala ischool fees. So mambhadala ischool fees anti yena uyabe hola. Okwenza ethena umntana akasamdingi laphana yini bathe umntana nami kabasamfunde mtransfer ngathi hayi limkhiphelile limxoshe isikolo lingamxoshe nizamdingele esinye isikolo. Kodwa ningakamxoshi vela ngeke mthi. Nabantwana abayi-2 asebafunda khona phana labazukulu abafunda khona phana kuyimembhadala ischool fees. Lamhlanje sebesola hayi salingcedi. Kodwa into leyo yenziwa njani into enjalo? Ngikhipha umntwana ehlala ekhaya ngoba kula sinesikolo seduze phela. Ngithi bona abazali bangishutha ngoba angifundanga. Ngicela lelo kule rekhodi balwe bantu kustudio 7 ngiyayicela.
Istudio 7 umhlala waseZimbabwe uhlupho esinalo eZimbabwe azozosebenza uqede ngayi-MDC Alliance lezaphu lomthwakazi bengabambananga besilwa. Inkunzi ngangazisilwa ufaini ubunyonyo lojani. So into ngicela lapha kulawo maphato mathathu ababambane ukuze bakhiphisane bengazevalwa bona baphosela namazwi aqatha ingazathi babanga isithwa ngayizinto ezibanga ijabu akusebenzi. IZambia nasiwinile i-youth imile yalwa bavota bonke abakhampeni ukuthi abantu abayivota batshengisele ukuthi benzani ngisiyabona ukuze sinqobe uhluphe esinalo asoze saliqede ngaleyo ndlela esihamba ngayo.
Salibonani lonke bathandwa balaleli labasakazi, mina ngomhlatshwa lapha bazalwana abathandekayo, kanti kungani sibulalana thina sodwa? Kambe nxa uzangitshontshela ngivele ngizihluphekela ubuye ungikhalise, usuphenduka usiba yimpi yegugurawundi eyaqeda abantu. Phela lokhu ma ungitshontshela kufana lokuthi uyambulala. Liyabona uhulumende kalandaba lakho lokhu ukuthi noma siyatshontsha siyenzani? Umuntu uyabotshwa namhla kusasovuka uphandle kodwa yena kulimazile. Khathesi kaqakathekisi udaba lolo legugurawundi, uqakathekisa izijeziso zenotho kodwa ungakhangela ukuthi ilizwe leZimbabwe linothe kangakanani. Ezinigejwayo ziningi khonapha, labantu ababuya bavele emazweni besize efolosi laphana ungumnotho konke khona lokhu. Kodwa ke hamba usuke koBulawayo ukhala umgwaqo wenyama ndlovu ukuthi ufe njani, kathi izimali zakhona zonke ziya zonke lezi ama-toll gate. Thina sikhuluma kasazi lutho kodwa into esiyabe siyibona. Ngiyabonga ukutsho lokhu.
Linjani ngapho Sto 7? Umozisi Bafana okhuluma iCholocho. Ngibhala suku zonke azifundwa namhla kumbe kufunde ezesindebele yodwa kumbe ezimbili kodwa imangalo yami ingafundwa. Inkulumo engangilayo ngiyokuthi kudala lokhu kwakhulunywa amabhishobhi la ayeRoma ayethanda kakhulu ukuthi elisine lamabhuku kodwa namhla omnangagwala abayiba sebemphendukela bethi urongo ubhishobhi kumbe ngenxa yokuthi urongo ngenxa yokuthi umndebele wendlovu ngenxa yokuthi kathesi kukhethiwe. Ndisakhumbula iDinyane bakhethwa bona boGawule baxotshwa loboJonathan ngenxa yeDinyane. Lakalokho vele kube njalo kodwa uGawule yamangala namhla yamsola la Monica Mtswanga njengoba indoda yakhe la yaxotsha uJabulani Sibanda ukuze athathe kuchairman yena. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7 lonke umhlaba wonke sijikelele. Linjani bu khona nathi? Siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho ngoba ngeke ngabona ngale sayidini lakomtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lezizukulwane. Ugogo lwana wathatha impela ngoba engazazi kufithi ngabe la uma 8 years engugogo lwa bengakaze bele sithupho engaze bele bhedi wathatha kukuhla zange kube le mbuzo labantu abakhe bengakaze bele thupho bathatha. Hayi kube kuhle impela ngayibona baqhubeka kuhle. Hayi akuzange kube lo kuthi kuyadizwa nambe kuba khona ini. Hayi siyakubonga lokhana kakhulu sishayeliswa impela basebenzi kade besebenza impela labantwana abasebenzile. Welcome ngapha kubathu bani uwhat 7 lo. Hey hlala ngikhala ngaye lo problem ubonile antikade besebenza kathi sekubuya ngapha kuwhat 7 so kufaneke siye siyothenga sibe sithenga ama-afterzile lawo sesithenga sesidula ama-photocopy sesihamba siya kufotocopa ezikolo ezikolo labo kunomtshina ekhumbula high school imtshina yabo liyana ishita isasebenzi yona isebenza i-dizzing nje kuphela into engiyibone lapha. Hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa uzokuthi hamba uye eCholocho kanti iCholocho angidiywe nalephumule phoma ngabe sengithunywe eCholocho futhi. Into eyenza abantu bona bengabe lezi thupha bengabi namaphedi yikuthi eCholocho uzahamba kuyofunakala ubufakazi. Awulayo imali yokugibeza abafakazi, awulayo imali yokuthi ugibele uye eCholocho, awulayo imali yokuthi ufike ubhadale. Sebebuyile sebekhishiwe sufuna ukuthi uyabhadaliswa. Into abayenzileyo i-wrong. Ngeke ngibaqa ngoba kade ngibulala ngibabuza ukuthi kantoni ngubani kanti ngubani babuza. Yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga. Beze ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthi singadizi kodwa amasebenzi yalo uzathini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothiwa ugogo sekubona nangugogo ukuthi hayi ngizame ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizame ukuthi ngikhiphe lokhu kwenza ukuthi abantu abantwana bami belungile. Ugogo wenzela abantwana bamntwana bakhe kayenzeli yena yena oright khona lokubona abakuboni konke khona lokhu. Ugogo uhleli uze ubuhlungu ngabantwana bamntanakhe kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lasesikoleni bafuna lokhu bafuna lokhu. Into eyenziwe ikhumbula hayi ayinhlanga eyenzekela ikhumbula ayinhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama-photocopy bona balawo umshini we-photocopy kufanele abantu bayobhadala ema-afterzile
David lawa sefuna akasetholakala kulabo besikole ekukhumbula.
Yalibingelela ku Studio 7 basakaza. Laba ngifuna ukuthi ingene ubalaleli engizwa bekhuluma ngeMRP. Bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga ama vote. Kati ke nje emuntwini nje owazi ngokuhlukanisa kwelizwe kumbe ngepolitiki yahle yahle. Kati yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele. Angithi ukuze yehlukanise ilizwe ukuthi ithole ama vote ebantwini. Ama vote ngabantu ababe simalayi layo. So ngeke iphonge ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote. Kumele iqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi babo. Uyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje bafuna ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi. Ikakhulu bona laba ababe ngabama MDC. Ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi ukuvotele iMRP kuyafoswa umuntu ukuthi asuke kuMRP. Omunye omunye azikhethele. Dina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC. Ozwisise MDC kaye kuMDC. Oku MRP kaye kuMRP. Kazezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyaze bephonge uyaliqinisa lisegcekeni. Uyazogawula baningi kakhulu emhlabeni yasi. Ikhulayo labo abalandele MDC abantu bakithi. Landelani MDC yasiyale yalisanga. Liyekuhla lina nti liyadla. Ayikhona ukulokhu elingenela abantu lifuphambula abantu eqinisweni. Abantu bakubona ukuthi siyancindezela. Khonapho umuntu uhlezi abantu bakhe. Khonapho omunye umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli. Thina ezengelapho kodwa nokuthi kusithi hayi iMRP njani njani. iMRP votelani MDC 20s. Kuyini ekwenzileyo MDC 20s? Kuyini?
Lawo ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla nxa kuqhathaniswa lamanye amaviki. Ukucubungulwa okwenziweyo kuyona le iviki kuveze ukuba amanani abesehla ngesiqubu ebesingakaze sibonakale kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sikhuluma nje kulabantu abafika phose isigidi esisodwa 685,027 ababulawa yi-COVID-19 selokhu leli gciwane laqala kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Nxa sikhala kulo mhlubu lesikiwo ngapha no-Texas, i-COVID isabhahile mpela, kodwa-ke akusafani lakuqala. Ngathi kungconywana nje ngoba awamaningi kangako amabhizinisi kumbe ngithi indawo ezivalile ngenxa lowo mkhuhlane. Kodwa nje abantu besakhuthazwa ukuthi bahlale befake izifonyo, kanti njalo bahambe bayohlaba amajekiseni onalawa okuthiwa ayavikela lo mkhuhlane.
Abantu bayahlatshwa yini ijekiseni kumbe sokwama abantu abasayi ngobuningi?
Amajekiseni asahlatshwa akumanga lokhu kushiya phambili. Abantu yibo bakhona abaningi abahamba bayohlaba, kodwa baningi abangakuthandiyo ukuthi bahambe bayohlaba. Kodwa-ke sibona-ke manje indawo eziningi mhlawumbe indawo lapho abantu abasebenza khona sekule mthetho ethi khona nxa ungahlabanga ijekiseni kusho ukuthi ufake abanye engozini. Ngakho khetha ukuthi uyahlaba yini ijekiseni noma uyeke lowo msebenzi. Engibona ngathi lokhu sokuyindlela ebamba abantu yokubamba abantu ngamandla ukuthi bahambe bayohlaba lawa majekiseni. Kodwa-ke hayi, isimo sona asisekho sibi njengakuqala.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani umnyaka lo usiyaphela umumo oyabe usungcono yini khona ngapho?
Nxa sikhangele ngokwenzakala phandle lapha kungathi kuyathembisa ukuthi into zizabe zingcono kusiyaphela umnyaka. Njengoba ngishilo nje ukuthi abantu babanjwa amanje ukuthi bayahlaba, ngithemba lokuthi lokho kuhlaba kwabantu amajekiseni kuzenza lo mkhuhlane ngathi uyavimbeka kancane. Ngingasho ukuthi kodwa uzabe usuphelile du, kodwa nje mbona ngathi kuzabe sekungcono okudlula khathesi.
Umnumzana Jerry Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna. Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.